Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingale vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 11 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi kumele kubunjwe ikhomishini ezacubungula ukuthi kuyini okubangele ukuthi kwethulwe kuphinde kwesulwe isiqondiso sokuvimba ukuvezwa kokuthengwa kwemithi ezibhedlela.
Sizavuka kwelinye usuku sesibona sesibuswa ngabanye abantu esingabaziyo okuzadala uhlupho lokufa nokulimala ngendlala njengabantu eSudan.
Inkampani yabomakhalekhukhwini e-Econet i-wireless ithi isilungisise inkinga ebangele ukuthi uZulu ehluleke ukuxhumana emoyeni lasebulenjini kumalanga amabili adluleyo.
Ukuswelakala kokuxhumana lokhu kulimaza abantu kakhulu, kwalimaza amabhizinisi amancane, kwalimaza abantwana besikolo, kwalimaza bonke nje abantu abathintekayo.
Amapolisa athi akhathazwa ikuqonga kwenani labathandanayo abaxabana becine bebulalana.
Impilo ekhona babugande elizweni lakithi yiyo esisenza ukuthi abantu abaningi behlale behlithukele izinhliziyo ngaso sonke isikhathi, okuyimbangela yokuthi abantu begcine bebulalana mahlayana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi kumele kubunjwe ikhomishini ezacubungula ukuthi kuyini okubangele ukuthi kwethule kuphindwe kwesulwe umthetho obuzavimba ukuvezwa kokuthengwa kwemithi lokunye kusetshenziswa izibhedlela. UZulu uhlabe umkhosi ngomthetho lo owethulwe njengesiqondiso kugwalo ndaba lukahulumende i-Government Gazette. Kodwa izolo unobhala wedalele cabinet umnumzana Meshack Sibanda wethule umbiko esithi isiqondiso esethulwayo ngolwesibili ngesamanga ngoba singela sandla sakhe isignature kumbe esikamongameli Mnangagwa njengalokhu okuvame ukwenziwa. Ibandla le-CCC lithi ukwethulwa kombiko lo kuyethusa ngoba kulakho ukudala ukungahlaliseki elizweni okungabangelwa ukwethulwa kwemithetho ngabantu abayabe bejonge ukubhidliza ilizwe. Ngesizwe amazwi kamsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Akuzange kwenzakale ukuthi uhulumende engaze khuphe inotisi kuGovernment Gazette kuvuka sokuthiwa umongameli wesizwe kakwazi. Thina sibona ngani sizavuka kwelinye usuku sesibona sesibuswa ngabanye abantu esingabaziyo okuzadala uhlupho lokufa nokulimala ngendlala njengabantu eSudan. Sitsho ngalokhu, uma singachayinja sifihle umphini, ingwalo le ekhuluma ngemithi lama-ambulensi yiministri yiphi? Singathi siyacubungula sibona konke lokhu kuhambelana le Ministry of Health and Child Welfare. Bese sibuza ukuthi ngubani isiphathamandla esingale, sibone ukuthi ngu-deputy president ubaba ohloniphiwayo uChiwenga. Ubaba uChiwenga ulo deputy minister, ubaba uChiwenga ulo permanent secretary, lama deputy secretary, lama director, lama protocols wonke akwamanye ama ministries. Ngalokho kanti sisihluphelani, uma upresident engakwazi mhlophe sibi njengokhutshwe ngubaba uDr. Meshack Sibanda, permanent secretary we cabinet, kaba sethe okuthiwa i-commission of inquiry ekuthiwa ifezwa i-Commission of Inquiries Act efana naleyana eyathungamelwa ngobaba uMonhlante former president weZimbabwe eze cubumula ukuthi abantu bafanjani babulawa mbani soon after 2018 elections. Sibona ngani sesihlezi phakathi kobuhlungu obukhulu lokwesaba ngoba ungabona uhulumende esesithi lokho abanye bengakwazi kufakwe ngubani. I-Commission of Inquiry izakhupha kuhle itshengise ukuthi ngubani wakubhalisayo, ngubani owenza lokho, ngoba konke lokhu kulukuzaba lobufakazi. Sizama ukuthi singavumi ukutshaya inja sifihle umphini ngoba kuzakwenza ukuthi kube lekhudita sithi siyavuka ekuseni sibone sekulohulumende singamaziyo abantu baqale ukubulalana. Asimsupporti ngitsho upresident Mnangagwa afixedly non ED, kodwa thina sithasifuni gazi izanu ngabe yithi ngabe sebe resigna ngoba sebetshengisile ukuthi sebedabukane phakathi. Lokhu kuzakwenza ukuthi ngitsho lamabutho acine esedabukane phakathi abantu balwe ngoba lapho kulwa khona indlovu ezimbili utshani yibo obuhluphekayo buyathuduka kuphele futhi du. Asigcigcwizi thina bebandla labantu i-CCC sithi akube le-Commission of Inquiry yiyo ezaveza ukuthi igazethi le igameni gazethi lalokho ikumumetheyo kubhalwe nini. Angithi liyakwazi ukuthi upresident Mnangagwa ede kulive ese-Britain ngobani-ke ede phethe impahla phethe ama njalo lezi zinto zivela kuyiphi ministry. Yikho-ke asigqigqisi singaphongo ukufaka ama-allegation sisola abantu singani siyabazonda. Akube le Public Commission of Inquiry has been the Commission of Inquiry Act. Lokhu kuzakwenza ukuthi iZimbabwe izinze. Okwamanje sidlele evalweni ngoba singagcina sesibuswa ngezinye izijele izigelekeqe ezizafeza impi yomdeni. Siyabonga.
Lawo-ke ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasimanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Inkampani yabomakhalekhukhwini e-Econet Wireless ithi isilungisise inkinga ebangele ukuthi uZulu ehluleke ukuxhumana emoyeni lasebulenjini kumalanga amabili adluleyo. Abantu abaningi abasebenzisa umakhalekhukhwini balinkampani bebesehluleka ukutshayelana incingo lokusebenzisa ubulembu be-internet izolo labuthange. Kodwa i-Econet Wireless yethule umbiko izolo ixolisa kuZulu njalo isithi lanxa kusale nkinga lapha lalaphaya udubo lolu solulungisiwe. Ukucitshwa kwenhlelo zokukhulumisana ngencingo lokuxhumana ngobulembu be-internet kuphazamise hatshi uZulu Makhaza kodwa lenhlelo zamabhizimusi njengokusilela nje kwamandla kagetsi. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Ukuswelakala kokuxhumana lokhu kulimaza abantu kakhulu, kwalimaza amabhizinisi amancane, kwalimaza abantwana besikolo, kwalimaza bonke nje abantu abathintekayo. Singakhohlwa ukuthi laba esikhuluma ngabo lenhlanganiso lenkampani yiyo enkulu kwezokuxhumana elizweni. Ngakho-ke nxa kusonakala kuyo kutsho ukuthi kuyabe konakele ebantwini abaningi kakhulu, amamiliyoni lamamiliyoni. Kubathinte kwabalimaza kakhulu, balahlekelwa zimali, balahlekelwa ukuxhumana lokhu akade bekudinga ukuze baxoxisane ngendlela le ababefuna ngayo. Kubalimaze kakhulu abantu.
I-Econet ithi isilulungisisile lolu dubo lanxanje isithi kusasele lapha lalaphaya. Yebo, liyabubona yini ububelo abantu sebesenelisa ukuxhumana?
Lanxa besitsho kanjalo singakhohlwa ukuthi kukhona ukuthi kuvele ukuthi sekulungile edolobheni, emakhaya uthole ukuthi kakusebenzi ngendlela efaneleyo. Akukacaci kahle ukuthi kuye wonke umuntu sekulungile lokho abakhuluma ngakho. Kusengenzeka ukuthi kulungile kubo bonke abantu kodwa akasikakwazi kahle njengenhlanganiso yabathengi ukuthi siqinisekise ukuthi lokho asebekulungisile sekulungile. kanti ke kuqakathekile ukuthi izinto ezinjengazona lezi zingabe zisenze kanjalo nje ngoba ziyalimaza abantu kakhulu kakhulu.
Imbangela kahle kahle kungaba yini ncube ngamagetsi acitshwayo kumbe kukhona okunye nxa lisizwa lana?
Imbangela esiyibona kakhulu yilokho okuthiwa yikusweleka kwalabo abancintisana le nkampani eyabe isinkulu kakhulu. Kulezi ezokuxhumana inkampani isiyodwa nje inkampani ephethe konke. Ezinye lezi kazisekho azisakhulumi ngazo kangako, zikhona lapha lalaphana kodwa yona nje isiyodwa sekuyenza ke ilale ingasebenzi ngendlela efaneleyo. Siyakwazi umhlaba wonke jikelele kungasweleka icompetition kuyawa iquality of service, indlela zokusebenzisana labantu ngabe ngabantu abathengisa inkwa kumbe yini zisuka zidula izinto zangkhona zibe zisiwa iquality. Kwesikubonayo ezokuxhumana sezidula kakhulu kanti ke seziwile njalo ngequality ngenxa yokuthi kulenkampani yodwa eyiyo esinkulu kakhulu okwedlula zonke osokuyenza ukuthi ingazadhluphi ngokudinga ukuthi yenze izinto zisebenze kangcono ngentengo ephansi. Into edingakalayo ukuthi uhulumende avumele inkampani ezinkulu noma ngezivela kwamanye amazwe zibuye zizoncintisa kwezokuxhumana kuza kwehlisa indleko, intengo yedatha, intengo yokufona lokuxhumana nje okuhlukahlukeneyo, kwenze futhi quality yezinto kweziye phezulu lezo sizithole kumankampani lezokuxhumana. Sidinga inkampani ezivela ngaphandle ezilamandla ezilemali ngoba lezi ezimbili eziphikisana lale nkulu sezincane kakhulu azisela amandla.
Lo ke ngumnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association obeqoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Amapolisa athi akhathazwa ikuqonga kwenani labathandanayo abaxabanayo becine bebulalana. Phose nsuku zonke amapolisa abika ukubulawa kwabantu abahlamukelana ezindlini. Sikhuluma nje amapolisa athi omunye undoda wakobulawayo eCountry Park, uJabulani Phakathi, ubikwa itshaye wagamula waze wabulala umkakhe uSiphathisiwe Ndlovu obele iminyaka yokuzalwa elithumi lasithoba minwe munye 19. Bebe lo mntwana olomnyaka wokuzalwa olomnyaka owodwa wokuzalwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Difa waJabi Bangodube, saqala ukumbuza ukuthi ubona kungani kuyini okubangela ukuqonga kwenani lamacala la.
Impilo ekhona babugande elizweni lakithi yiyo esisenza ukuthi abantu abaningi behlale behlutukele izinhliziyo ngaso sonke isikhathi, okuyimbangela yokuthi abantu begcine bebulalana mahlayana, ikakhulukazi abantu abathandanayo. Nxa ukuthi umuntu ongumama ebona ukuthi ubaba wangikhaya akayenelisi ukuthi athengele abantwana noma ngithi asupporte umndeni wakhe ngendlela efaneleyo, kuba lokukhonona thize noma kuba lokungasakhulumisani kuhle noma kuba lokuthi delelana noma lokuphendulana ngamagama angalunganga, ukuthi inhliziyo zihluthu kanje kanjalo, kwenziwa ikuhlupheka, kwenziwa ikuswela izinto eziyizidingo ezifanele ukuthi ngabe ziba khona emdenini. Yimbangela enkulu kakhulu le eyiyo eyenza ukuthi abantu ekugcineni begcine sebethatha amanyathelo esiwabonayo kulamalanga, esibona ukuthi abantu abaningi bayabulalana, abantu abaningi benzana izinto ezingalunganga, ikakhulukazi labo abathandanayo.
Manje ngokubona kwakho kungalungisiswa njani inani lingali lokhu liqansa?
Ukulungisisa udaba lufana lalolu ukuthi siqale sikhulume ngendaba ezokuthi i-economy yelizwe ingalungiswa njani, okuyiso isiqoqoqela sodaba. Impica abadala leyo babugande ngoba nxa sithi siyakhangela into enzima njalo sesekatshana layo ukuthi singathi izinto zizakuya zilunge noma zenzakale ngendlela inenge elifisa ngakhona. Kodwa ke esingakutsho nje esingafisa ukuthi uZulu wakithi nxa engazama ukuthi babe lokubekezela njalo abaqakathekise uthando kakhulu, njalo babekezelelane babekwazi ukuthi lokho abakuswelayo izidingo zabo lezi abazidingayo abangazitholiyo ayisikuthi yibo bodwa bengumdeni abazuswelayo kodwa ilizwe lonke lukhangelana lodubo olunjalo. Yingakho kudinga kakhulu ukuthi ngalesi sikhathi ubaba lomama ababambane, yiyo indlela batshengisana uthando, yindlela engenza ukuthi le ndubo lezi ababekhangelane lazo bengazikhangeli ukuthi mhlawumbe ukhona oyedwa ofanele ukuthi mhlawumbe akhangelane lalo lodubo, kodwa bakukhangele bakubona ukuthi ludubo olukhangelana labo bonke bengabazali njalo okudinga ukuthi ababambane izandla ukwenzela ukuthi uhambo lolo abaluhambayo olunzima kangaka benelise ukulunqoba ngoba ngaphandle kokuthi bafake uthando phakathi udubo olukhona lolo olokufa ngendlala suku zonke alusozeleliseke ukuthi luzwakale noma lwehle kuhle kumunye ikakhulukazi kubomama ngoba omama kakhulu yibo abasuke bekhangelane lokuthi abantwana badlile abakhangelane lokuthi ekudliweni ekhaya ipressure ibanengi kibo ekugcineni sokuyasukusenza ukuthi begcine sebephendulana nzima labo baba yikho esingakufisa nje yikho kona ukuthi asizameni ukuthi singuZulu waseZimbabwe asipheni lokubekezelelana njalo sizameni kakhulu ukuthi sigweme amanyamazwi angenza ukuthi abanye bethu bahlutshukele izinhliziyo.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabi Bango Dube obekhuluma ecingweni leStudio 7 esebilitane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iCommission elwisa inkohlakalo eZak iphakathi kokucubungula amankampani kahulumende ayithoba munwe munye 9 acatshangelwa ukuthi aphatheke kumisebenzi yenkohlakalo. Umgcinisihlalo weZak unkosikazi Lois Matanda Moyo walile ukuveza amagama amankampani la esithi lokhu kungalimukisa abacutshungulwayo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwentengo ezitolo osekubangele ukuthi abumbe ikomiti ezacubungula imbangela yokuqonga lokhu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 selibingelela kinilonke mahlaba kinilonke bongiyalela wonke komo siyalicela lapha ke li 7 lake li sethele okokuthi angamaplaza umuntu lamaplaza angu 20 sifuna ukuba leqinise ukuthi sikhulume kakhulu ngakho lapho esichazisele ukuthi why yena lamaplaza azangu sengisengise ngubusiness busha phela sengumhuqulu lake li sethele lokho konke lokhu lalama amagold lapho sifuna ukuthi sikhulume phezu kwabo bezibona ukuthi labo balamacala bengena endaweni yabo lapho kufanele khona khulumani ngamaplaza la ngu 20 nanga kwathi siyangena wathi umgabu lamaplaza angu 20 nakusokuvela umntana kamgabu lamaplaza angu 21 yake lisichazisele kahle lapho sifuna ukulungiselela sithi ngila kunginika ama ovete yona aqinisa ikhanda wona lamaplaza amangakelo keqinisa ikhanda ngalaplaza engalanika hawo sicela ukuthi silungiseni idwele lizwe leti likhambe kahle sayisingalweli ukuthi omnye uhuquzi sayisilokuthi sonke sihambeni ngendlela eqondileyo.
Studio 7, Studio 7 khuluma na Nicholas Moyo from South Africa. Hi Studio 7 sakazo omhle kabi ngicela ningazihlisi isithunzi ngokuthi lokho nifaka abogawule. Abogawule immediately ugawule nje bavula umlomo nje yonke into ephuma emlonyeni wakhe nje ihlukumeza ithunuka ilonda ebantwini abaningi abasezimbabwe. So zabani Studio 7 ukuthi nje into zikagawule abogawule nabo malakhi inkomo labana nabo Joseph Shuma imlomo yabo ihlala mpukana abanikazi bezano PF abatholakale emafonini kuhlala nisho lezindabeni lapho ukuthi abobani isikhulumeli sikamnakakwa akatholakale foni ubani bani bonke abanikazi bezanu abatholakali emafonini kutholakala nje bona laba ikhothamathele zabogawule nabo Joseph Chuma yibo kuphela abalokhu babhebheza izanu yona the real zanu zanu in PF yamapela ayikhulumi noma ningabafonela abatholakali emafonini. Thank you bye.
Bevuka njani Studio 7? Bevuka njani Studio 7? Siyabonga ngendaba elizeli sinikazi namhlanje ukuthi khulume ngendaba yezanu PF. Izanu PF ufuna ngwaye kulele kuyo akula into engizayo ngabuya ngapha ema reserve kade saphronyiswa siphronyiswe lokho kwakade sesikwazi ukuthi linjani abantu bezano selihlele licinile ngento yona le eliyenzayo umuntu wonke ka register ukuvota sifuna ukuthi lonyaka sikhuphe thina sema reserve akula into enziwayo ama road ngamagodi asikwazi ukuthi i road izilungiswa
yebo 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 maxel makhuluma silapha malam kona omo poma ngasekhaya lupani labantu khona ku 41 ye siyazizwa izindaba zimnandi zivela ku 7 lola ikhulumela khe ili kuna livakale phakathi kwamphakathi ye ya kulala undoda lo ovuka kuseni lapha ikhuluma othanda ukwenza igqunqu yakhe lo hayi ukhuluma iqiniso iqiniso lihle utshona sisithi mashona siwabantu umbuso ubandezela izani for asikheni izani asikhipheni izani bantwana bekhaya bantwana abahle asikheni izani izani yefu njalo ngeke ikhokhele abantwana belizwe lesizwe kungela mali ethengayo abantu bephila kuboleka izimali emalayini boleka behamba bekuba kathi upresident lo mfuna ukubuza kahle kahle kathi yena inhliziyo yakhe injani kahle kahle abantu abahlupheka kangaka abanye bona baswela yona i-2 rand abanye bona baswela yona i-3 rand ukuthi nje hayi yazi ukwehluleka kwabantu bezanu abantu bezanu buyehluleka phumani embusweni siyalicela get out liyehluleka akulamzamela uzamayi one alilasihawu futhi labantu singithi ngaphakama le audio izwakale
nyabo yebo bafowethu basakazi baka studio 7 njani ke bafowethu lo untshela kodade hayi plan yenkosi yethu uJesu uKristu wasifelayo emthini efela thina izozwe ya hayi into emvukisho nasi bafowethu ngifuna ukuthi ngikhumbuze abantwana benhlabathi ngifuna ukukhumbuza abantu bonke bakamthwakazi ukuthi abantu baningi siyakhohlwa asikhumbuleni ukuthi yena uFather Zimbabwe wakuwakhuluma wathi khona ebantwini oginye izaphu uginye islow poison wasephinda egcizela ngamazwi futhi athi khona impi izaqala empumalanga so leyo mpi lingangeni phakathi kwayo yekele zithukane manje thina amaZimbabwe thina amaNdebele abantu bakamthwakazi siyayithanda indawo sesingene saphesa kugqumuka phakathi yikho abadala bethi khona thina singothathekile bayekhuma into enjengaleyo abadala ake sizincwebeni ukubana singakholi kubana ngesikhathi igugurawuni isitshaya ibulala izihlobo zethu ngako lo yedwa umtshona okwathi khona kade kwenzakalani elizweni bonke bayesikhona ama-dissidence kubulawa ama-dissidence lata ke sizithukeni sigoqa izandla sithi hayi halala
Studio 7 ninjani nonke ngiyalibulisa nonke basakazi abahle ngisithi ninjani siyabonga i-news ezinhle ezitholakala kini ngilibulisa nje ngingohlekayo nje into ezikhulunywa ngabantu be-ZANU-PF lo okhulumela i-ZANU-PF okhulumela upresident ukuthi yena ulungile kuthengwa indizamtshina ye-54 million hhayi angibasoli mina ngoba bona vele sebabona ukuthi eZimbabwe babusa abantu abangenandaba lempilo ngoba uzobona umuntu omutsha esiyavotela izanu ngoba izanu iyakwazi ukuthi namaphapheti kugcwele indawo yonke ongamaphapheti okungenandaba lempilo okunye kuleyo kungamaplazanyana kodwa kukaze kufike amamiliyoni imali okuthola lama-t-shirt kuthola lamansaro hayi kurayithi konke nje le-fertilize so siyabona ukuthi akulabantu eZimbabwe abantu yibo ngoba ngabe kunabantu ngabe abantu bayasukuma bonke bekhulume lizwi linye ukuthi lokhu sokwanele enough is enough iZANU-PF sibonile sisenze iziyelele sonke sisibona ngathi vele sizinhlanya ziphelelanga ikakhulu mina nyake ngizonde ma kunomuntu wemathebeleland from Midlands to Matebeleland osavotela izanu ukusho ukuthi usatsho ukuthi izanu right impela ingaphinda neguground yesibili ngiyabonga
shalale sahlupheka thina hayi uyazi ma usizwa kuthiwa ilizwe selalahlwa into inkulumo kujeremiya 5 jeremiya gijimiya izitratani zonke ungathola abantu bonke abathi nkulunkulu bazakusiswa eZimbabwe even if ungahamba yonke indawo uyathola abantu befake izembatho abanye bengafakanga izembatho bethi baye enkonzweni kodwa i-preaching yethu ayiseyiliye yokupreacha into eright sesipreacha i-division asisela kuthethelelana saxolelani okwethu sokukhwezela impi phakathi kwethu sizondana ilizwe lakithi lifuna i-counseling enkulu kakhulu ukuthi sikhiphe abantu engqondweni zethu lezi esikizwe ngoba sisengqondweni ezimbi kakhulu eze-tribalism okuthi sokusiba labantu abazazi ukuthi bona bangcono kulo mpini umuntu kodwa abantu bonke ngabakankulunkulu sesathatha ukuthethela kwembuzi sakufaka emakhanda ethu into engiyikhangeleyo ukuthi we don't know what we are doing the most important thing kufuneka i-counseling and i-counseling yakho lapho nifuna abantu abaza preacher behlanganisa abantu ukuze abantu beyazana ukuthi hayi umuntu noma enjani noma ekhuluma luphi ulingi kodwa umuntu kaNkulunkulu. So into enzama ukuyikhuluma lapha nansi ngithi mina ake sigebhe namagodi sikhafuleni inhlamba lezi esizithukayo nayo ngoba wonke umuntu kaNkulunkulu. Njalo engicelayo yikuthi akula muntu oyangekayo ukuthi ekhuluma ukuthi asithandaneni. Umuntu oyangekayo nguyena lo ongafunda ukuthi abantu bethandane abantu bezwane. Then siyenze ukuthi hayi kanti sitha ngubani umuntu ozonda abantu oyenza abantu bengazwani izanu PF. So ngiyacela nje ukuthi bantu bonke abantu abazwisisayo like lizwisise, don't shout at the other ngoba ukuthethisa omunye umuntu akukuncedi ngalutho. Ukukhuphulela iBP yakho akusoze kukuncede ngalutho. Mina noma ungandithuka I don't care ngoba ngiyakwazi ukuthi awukwazi ukwenzayo. Watsho njalo uJesu Christ, only God knows what I'm doing preaching. Maybe I'll be blessed by that. Thank you people, thank you very much. Cela uthando lokuthi sizwana nani siyekeleni ukuthethisa ngamafoni. Thank you very much ngoba uma uthethisa umuntu ngefoni ka coward. Thank you baba.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli imilayezo yenu ibe mfitshane ingedluli i-2 minutes ngoba imningi kakhulu. Siyabonga. Ogwezemelika oyingumongameli umnumzana Donald Trump izolo ubethula amazwi akhe kungqoqo mpikiswano ebilawulwa ngumsakazo we-CNN lapho aphathe khona indaba ezimbalwa. UTrump ulamndule ukuthi umama okuthiwa wamdlwengula unkosikazi Jean Carroll uyamazi esithi kazange ake ahlangane laye. Ngezokhetho olwedluleyo uqhubeke ngembiko yakhe yokuthi waqilibezelwa. Ebuzwa ukuthi uzavuma na nxa enganqotshwa kukhetho oluzayo, uTrump uthe kuza kuya ngokuthi ukhetho lwakhona luyabe luqutshwe njani. Ebuzwa ngempi yeRussia leUkraine, uTrump uthe ngabe engumongameli impi le yayingasoze vele ibe khona. Wengezelela esithi engumongameli ubezamisa impi le ngelanga elilodwa nje zwi.
kumnandi la ichukela ingoma kaMakhadzi featuring umuyi uMampintsha esigqibela ke uhlelo lolamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla le-CCC lithi kumele kubunjwe i-commission ezacubungula ukuthi kuyini okubangele ukuthi kwethulwe uphinde kwesulwe umthetho obuvimba ukuvezwa kokuthengwa kwemithi yezibhedlela. Inkampani yabomakhale kukhwini i-Econet Wireless ithi sisilungisisile inkinga ebibangela ukuthi abantu bengaxhumani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama ngu-Chris Gandeng, sithi asidibaneni njalo kusasa.